aba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
my government through the Reserve Bank of Zimbabwe has negotiated a number of foreign exchange facilities amounting to $500 million.
Uhulumende wami esebenza ne-Reserve Bank of Zimbabwe sekhulumelane lenhlanganiso ezijiyeneyo ezivume ukusinika imali engafika $500 million.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo o-State of the Nation Address edalele ephalamende lapho athembise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Amalunga ebandla eliphikisayo le-MDC aphume edalele ephalamende etshengisela ukungahloniphi umongameli Emmerson Mnangagwa lapho esethula umbiko wakhe oqakathekileyo o-State of the Nation Address. Inani labantu asebebulawe ngumkhuhlane we-cholera seliqonge lafika kumachumi amathathu nanhlanu i-35. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usethole izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola $500 million ekhangelelwe ukuqeda udubo lokuswelakala kwemali elizweni. Utsho lokhu namhlanje ekhuluma emkhosini wokuvulwa kwedalela ephalamende yesishiyagalolunye eHarare esethula umbiko wakhe oqakathekileyo e-State of the Nation Address. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emazini akhe uthi uhulumende wakhe ulohlelo lokuthuthukisa umnotho welizwe ukuze amabhizimusi aqhube umsebenzi kakuhle, njalo leyo mali yaphandle izaphathisa amakampani afuna ukuthenga impahla zokusebenzisa phandle kwelizwe. Umnangagwa uthi ibhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lenelise ukuvumelana nenhlanganiso ezikweletisa imali ezithile.
My government through the Reserve Bank of Zimbabwe has negotiated a number of foreign exchange facilities amounting to $500 million.
Uhulumende wami esebenza le-Reserve Bank of Zimbabwe usekhulumelane lenhlanganiso ezijiyeneyo ezivume ukusinika imali engafika $500 million ezaqeda udubo lemali yaphandle elizweni. Enye yaleyo mali izaqala ukuthelwa kunkonomi kuyona le ivili.
Umnangagwa uqhubeke wathembisa uZulu ukuthi imali yamabhondi noti izaqhubeka isebenza kwesikhathi size zifike isikhathi esiqondileyo sokuthi ilizwe libe le mali yalo. Lokhu kungemva ukuba umphathi ntambo wezemali lomnotho welizwe umnomzana Mthuli Ncube ethe ilizwe sokumele libe le mali yalo. Umnangagwa uphinde wathi iPhalamende le kufanele isebenze gadalala ekuqedeni ubusela lenkohlakalo kuziphatha amandla zikahulumende lezamakhampani azimele wodwa osekubulele ilizwe. Uthe uzaqondisa imithetho etshiyeneyo ekhangelene lokuthuthukisa indlela uhulumende wakhe aziphatha ngayo kanye lokuvula amagagasi kumakampani afuna ukusakaza. Lokho kubuya ngesikhathi imithetho ebona ukusakaza elizweni incindezela labo abafuna ukuvula amakampani okusakaza kanye lokusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile. Uphinde wakhuthaza amakampani kahulumende afana le-NRZ, CSC, GMB ukuthi sokumele asebenze ezimele hatshi ukuthemba usekelo lwemali kahulumende.
Equally, state-owned enterprises have an obligation to operate profitably and they cannot continue to be a burden to the fiscus.
Amankampani kahulumende akhuthazwa ukuthi asebenze ezimele wodwa, ngakho engaqhubekeli phambili ephiwa usizo lwemali kahulumende. Sizathatha isinqumo esathathwa yikhabhinethi sokuthi kwehliswe inani lamankampani kahulumende ukwenzela ukuthi uhulumende anelise ukulondoloza lawo mankampani.
Isikhulumeli sebandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Jacob Mafume uthe uhulumende we-ZANU-PF akalawo amandla okwenelisa ukuguqula inotho elizweni njengoba kunguye obulala umnotho welizwe. Uphinde wathi lokho kushiwo ngumnangagwa indlela yokuvala uZulu amehlo ngoba akuchoyo ayisiko akwenzayo.
Even in the speech you cannot pick the direction. There is no consensus with the government as to what are the priorities are. They are talking about
ngumbiko abawukhulumileyo namhlanje uyazibonela ukuthi akuqondakali lokho akuchoyo. Bakhuluma ngokuthi bafuna ukuqeda ukufela, kodwa siyazi ukuthi abaqinisanga kulokho. Bakhuluma ngokufinyeza uhulumende, kodwa abaqhatsha abantu abangazi umsebenzi kupolitiko. Amabhizimisi amaningi agcwele lamaphepha kwamalayisensi abawabhadaliswayo ukuthi benelise ukusebenza. Yonke into ibuthaniswe eHarare, yikho iHarare ilokuxokozela kwamahhofisi kahulumende.
Kunjalo nje amalunga edayela ephalamende ebandla le-MDC Alliance atshengisele ukungahloniphi uMnangagwa ngokuphuma edayela ephalamende ngesikhathi lapho eqalisa ukubala umbiko wakhe wesimo selizwe or State of the Nation address. Unkosikazi Dumathemba Ndlovu we-MDC Alliance uthe lokhu bakwenzele ukutshengisela ukungamamukeli ubukhokheli bukaMnangagwa ngokuqila awenzayo ukukhetho lwedluleyo. Ukuvula kwedale lephalamende nguMnangagwa namhlanje kutsho ukuqalisa komsebenzi wephalamende lesishiyagalolunye. Ikhangelele lonhlelo azibalisileyo ezifana lokuqondisa imithetho yezenelisa ukuthuthukisa impilo zabantu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bhebhe.
Selokhu sikudaba lunye, asizweni ukuthi iningi lamukele njani umbiko lo kamongameli Mnangagwa we-State of the Nation address kobulawayo. Sikulithulela udaba ngu-Anastasia Ndlovu.
Inkulumo kamongameli Mnangagwa bathi inkulumo ejwayelekileyo njalo ifana leyayisenziwa ngowaye ngumongameli uRobert Mugabe. Unkosikazi sichasisile Ndlovu uthi akula okutsha akuthembisa abantu.
Inkulumo kamongameli mina ngithi inkulumo esiyijayeleyo, akula okutsha asithembisa khona, njalo ngithi phomba ukukhuluma nje kungela commitment. Engakhuluma ngendaba zobusela, amahulu kuqeyiwa agcwele khona iParliament, njalo elokhu eprotectwa kungela nto yenzakala. Indaba ye-corruption ikhanya ngani isetshenziswa ebantwini abagenest G4, abagenest the Lacoste group, then abe-G4 dibo bodwa babotshwayo, abanye babotshwa. Endabeni yama electoral reforms ngithi why ekhuluma ngakho namhlanje engazange akatshengise i-commitment before ama elections is something that ukukhulunywa kathesi, but sokusiya kuma elections kuyase sikhohlwe ngakho.
Usenetha wakobulawayo kubandla lezano PF unkosikazi Moli Ndlovu uthi bayayamukela inkulumo kamongameli.
Into ikhulunywa ngumongameli is ikwe ethina esingakho, ngoba umongameli kakhulume into eyakhe, ukhuluma into yesizwe. And then ilizwe lonke, umhlaba wonke, ulo mongameli oyedwa. Alikho ilizwe elilabo mongameli abalitshumi. So okunye umongameli sikhuluma ngomuntu onguye ole access yokubona amazwe lokubona izinto ezihamba kanjani. Obone ngani kakholisiseki ngalokho okunye umongameli tafla.
Ethi bakhangelele ukuba uhlelo lwe-proportional representation lungangezelelwa.
Singazimela sodwa ukuthi si-contest oba uba ngabantu abalezimali, ngabantu abalama-asset, nanjengabomama kasila lutho. So siyacela ukuthi umongameli wethu asizwele for another 5 years or another 10 years until sesime lathi sibhalansa njengabanye abantu.
UNomsa Ncube intatheli izindaba uthe kuhle umongameli usekhulumile, kodwa kulokunye okungabaphathanga wakuchasisa kuhle.
Siyathaba ukuthi simongameli sekhulumile, kodwa i-security ye-state ayisiphathi kuhle thina njengama-journalist sibili abasiphathi kuhle. Siyacela sibe ukuthi even umongameli kulungisise khona lokho.
Kube lokuxokozela lapho umongameli ekhuluma amalunga ebandla elibusayo baphumile edale betshengisela ukungasuthiseki ngokhetho olwedlule. UZulu laye uthi uzalinda abone ukusebenza kukamongameli, kodwa lokho eqalileyo ilizwe lokho liqhubeka libhekane lobunzima. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zidane kakhulu ngenkulumo ethulwe ngumongameli Mnangagwa lamuhla besithi kazange atsho lutho ngabasemazweni kanye lendima okufanele bayidlale kuntuthuko yomnotho weZimbabwe. UBenedictine Hlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukwehluleka kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukwethula inkulumo etshengisa ukuthi abasemazweni labo bayingxenye yokwakha umnotho weZimbabwe nokuthola inzuzo kuwo sekuthiya abaningi bedane kakhulu. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi kabalankani ukuthi enkulumeni ekhomba umhlahlandlela ulizwe eminyakeni emihlanu enadlelayo uhulumende akazihluphi ngezigidi zezalwane zakhe ezisemazweni. Umgcinisihlalo walenhlanganiso uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi engakhohlwa kanjani uhulumende ngabantu okuyibo abasekela impilo yeZimbabwe okweminyaka izinto zingahambi kahle.
Kuyasimangalisa thina njengezalwane zaseZimbabwe, uhulumende wakhe kumele akwazi ukuthi ilizwe lakithi leZimbabwe angeke livuke kumbe umnotho angeke uvuke nxa thina esihlala ngaphandle singabambisani ukuthi sihlanyele imali kuvuleke amafektari.
Ingcitshi kwezombusazo uMnumzana Gideon Chitanga uthi iningi lenhlelo ezihloswe nguhulumende okwamanje kukuqela le mali yokulwisa umkhuhlane wekholera amandla okuphumelela kwazo akuzalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe.
Very shocking. I would have thought that they would look at the diaspora as a source of capital for investment.
Kuyethusa, bengicabanga ukuthi bazabona ukuthi abasemazweni yibo abalemali yokusungula amabhizimusi elizweni ngoba yibo abantu abasebenzayo abangabalayo imali yakwamanye amazwe edingakalayo.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulumani Njayi uthi kuvele kwaqala ngokwalelwa kwabasemazweni ukuthi bavote okuyikho okukhombise ukuthi uhulumende omutsha akaqakathekisi indima abayidlalayo elizweni.
Kukhanya ngathi isithukuthuku zethu thinabantu abasebenzela ngaphandle ziphelele boyeni njengezezinja. Mawungabheka ngomnyaka imali ethunyelwa elizweni laseZimbabwe ngabantu abangaphandle la ngemuli ezigcinwa ngabantu abangaphandle uzothola ukuthi uhulumende kumele ahlale phansi acubungule acangisise ngendaba le eyokuthi abantu bangaphandle engabanaki.
Intatheli eZimbabwe uMxolisi Ncube uthi uhulumende nxa ezimisele ukuvuselela ilizwe ngokuqotho kuzafuze alilungise iphutha lakhe alenze kule nkulumo eqhakatheke kangaka.
Ngibona sengathi uhulumende akalandaba lati usesilahlile ngoba okokuqala sayaliswa ukuvota ekhaya ekhethelo lisanda kwedlula. Sikhanya sivalelwa ngaphandle kuyo yonke indlela. Angazi ukuthi kufanele size senzeni ukuze lati sibe ngabantu abacatshangwayo ngazo zonke izikhathi.
Uncintisemele ibandla lezapho eGwanda Central uMnumzana Kanisha Sinkala layo osebenza kule South Africa uthi sekukhombisa ukuthi uhulumende akakhulumi iqiniso uma isithi iZimbabwe isivulelwe osomabhizimusi.
Sibuhlungu ke thina sifisa ukubuyela ekhaya singabantu mhlawumbe esenza imali ezithile esifisa ukubuyela nazo ekhaya. Okubuhlungu ukuthi uPresident akhulume ngediaspora kakhulu. Imali silazo siyafisa ukuzovusa amakampani amafemu nani nani kodwa siyavinjwa asikwazi ukuthi leli lizothwala open for business livulwe nganxanye lasalela abanye yini.
Phoza wonke umuntu osebenzayo phandle kwelizwe ulabantu abasekela ngemali langokudla ekhaya. Abanye balaba abasemazweni sebekhokhela amakampani amakhulu kuthi abanye sebelamabhizimusi abo angadala umehluko eZimbabwe nxa engasungula inhlelo zawo khona. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Uhulumende weBrithani ukhuthaza eZimbabwe ukuthi lilandele iziqondiso zokulungisisa isimo somnotho lesezombusazwe welizwe. Lokhu kugoqela ukubona ukuthi ibhanga elikhulu le-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, lenza umsebenzi walo wokulondoloza imali athi ukuba yilo elihlawulela izikwelede zikahulumende njengalokhu okwenzakalayo manje. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngummeli weBritane eZimbabwe osechiya lomsebenzi, unkosikazi Katriona Lang, emhlanganweni letathelizindaba ngemva komhlangano wakhe lomphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube emahofisini ogatsha lolu eHarare lamhlanje. Unkosikazi Lang uveze ukuba kutshelanwe iqiniso emhlanganweni loNcube.
You're responsible for the economic reforms, and that alone is challenging enough around the fiscal side.
Getting to a situation where
uthi abelizwe lakhe lamanye athuthukileyo lapho eleZimbabwe elezikwelede khona afisa ukuzwa ukuthi ndlela bani ezizokwethulwa nguhulumende weZimbabwe ekuthuthukiseni umnotho emhlanganweni ozokwenzelwa eBali Nusa Dua kwele Indonesia we-International Monetary Fund IMF le-World Bank ngomfufu. Umhlangano we-IMF lo uzokwenziwa kusukela mhla ka-12 kusiya kumhla ka-14 mfumfu lonyaka. AbeBhilitane bathi kuzokuba lithuba elihle lokuthi uhulumende weZimbabwe atsho ukuba uzimisele ukuthatha isikhathi esinganani ukufeza lokho athi ufuna ukwenza ukuthuthukisa umnotho welizwe kanye lezombusazwe. Umphathintambo wezemali uNcube laye uveze okunye akuxoxisane ngakho loLaying.
Besikhulumisa ngendaba zenotho yelizwe njalo ngimbonga ukuthi khona i-UK ingumngane oqinileyo oweZimbabwe. Basinike imali engange 1 billion pounds kusukela ngo-2009. Imali eningakhulu sibili siyabonga. Njalo basiphathisa kakhulu ekuzameni ukubhadala izikwelede zethu from outside, what's called arrears clearance. Njalo basisupport ukuthi sikhume lamanye amazwe kuthi la sizwisise ukuthi sizamani nxa sikhulula ngo-Vision 2030.
UNcube uthi bazoqinisa umsebenzi wokwenza ibe khona inguquko kwezomnotho welizwe edingakalayo.
Sikhangeleli intuthuko, sikhangeleli inguquko. Inyanga ezayo siza launchi lokuzeni iplani yethu yokuthi sifuna ukwenzani sibili ukuthi sithuthukise uZulu wonke, abantu babe lemisebenzi, kube lokuthula, ezenotho ziye phambili.
AbeBhilitane bathi bazoqhubeka besipha eleZimbabwe usizo lokuthuthukisa umnotho welizwe ukuze lanelise ukubuyela kunhlelo eziqhutshwa ngabe-IMF. Bathi kumqoka ukuba eleZimbabwe liqinise umsebenzi wokuletha inguquko kwezombusazwe, baqonqosela kwezokuqakatheka kokuhluzisisa udaba lokubulawa kwabantukazana ezitaladeni zeHarare mhla ka-1 Ncwabakazi, lapho abakubutho bavuka ubhova babulala izalwane zeZimbabwe ngemva kokutshengisela kwabalandeli bomanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance betshengisela ukukhonona kwabo phezu kokuphuza kwekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission ZEC ukwazisa impumela yokhetho. Kodwa bathi bayalijabulela inyathelo elithethwe ngumongameli welizwe ukubumba ikhomishini ezokukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Uhlelo lwezi connection namuhla sixoxa ngokuvulwa kwedale lePhalamende ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuphuma kwamalunga eMDC edale ngesikhathi uMnangagwa esethula umbiko wakhe weState of the Nation address. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini letu leFacebook ele-VOA Ndebele.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Putin wakwele Russia uthi ukuhlaselwa kwele Syria ngesikhathi semissile okugcine kubangela ingozi yokuwisana wendizamtshina yebutho lelilwe lakhe elwandle olwe-Mediterranean Sea kulusizi kakhulu. Umthethwandaba waphezulu wakwale South Africa usunqume ukuthi ukubhema loba ukusebenzisa insango kwabantu emizini yabo kusemthethweni. Umsekeli kamahluli omkhulu uChief Justice Raymond Zondo womthethwandaba weConstitutional Court wethulele lesi isinqumo namhlanje egcizelela isinqumo esasenziwe umthethwandaba waphansi. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli izindaba namhla eHarare ukuthi kufanele osomabhizimusi bemukele imali yama-bond notes ngoba yiyo esemthethweni, kusaqiniswa imizamo yokuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala lanxa uMnumzana Ncube, yena osanda ukukhethwa ukuthi aphathe lesi isikhundla, wayethe uzaqalisa ngokumisa ukusetshenziswa kwemali yama-bond notes ngoba yiyo ebangela uhlupho olukhona. Ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe uMnumzana Bulisani Ncube uthi okungaqeda lolu hlupho yikusebenzisa imali yama-rands e-South Africa, hathi ukuqhubeka nge-bond note.
Intengo yemali ku-black market ayikho eliyo. Amakhampani afuna ama-US dollar ngesikhiwa bathi let's swallow our pride. Sivume ukuthi kwehlule, siqale khathesi ukuthi sikhulumisane lo mali lona e-South Africa angasilahli sisebenzise irandi, hayi i-US dollar. Uhulumeni asaqale yena amanyathelo aqhelileyo, asaqale yena ngokuthi intengo yezinto ezivela kuhulumende zonke zibe ngamarandi, amapasipoti konke konke ibhajethi ihle iyenziwe ibe ngamarandi, ngalokho kuzaba lula ukuthi kusebenzeke.
Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Melusi Moyo uthi abantu makhaza yibo abathwele amagabha avuzayo ngohlupho olukhona elizweni.
Nema-supermarket lapha izinto ziyasilela ekhaya umuntu lokuqhubekela phambili usiba muntu. Awuthi ungabuye esitolo nxa ungani kuyathengeka abasho bakubuthi konke bathengisela phandle. So kuyabe sokutholakala intengo ephezulu okuyinto ekhathaza izakhamizi. Njalo into yomkambo omnyama leyo wemali ikhanya iqhubekela phambili ngoba lawa otshintsha mali bayanda ngasikhangelela edolobheni lakoBulawayo, ngahamba laphana i-trade gold. Yibo bodwa sebegcwele abaya betshintsha izimali, kodwa ma uyifuna leyo mali ebhenki kayitholakali. So kusiba yinto enzima ukuthi ungahamba ezinye izitolo zilama-price amabili eyabinge-eco-cash le-cash, ayisiyo yonke imithova emukela i-eco-cash.
Isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC, uMnumzana Nkululeko Sibanda uthi imizamo eyenziwayo ayisoze iphumelele ngoba osomabhizimusi bakwamanye amazwe abamthembi uMongameli Mnangagwa, besithi kanqobanga ukhetho olwedluleyo ngendlela ecacileyo.
Emazweni amaningi kwele South Africa ngathiwani liyakhumbula ukuthi kukhona unyaka lapha upresident uZuma atshintsha khona uminister we-finance, ibhande lakhanya lisiwa uthi eselile wafaka umnye kade ethenjwa ngosomabhizimusi, irandi yaqala ukuqansa njalo. Emazweni amaningi kwande ukuthi nxakwa inogwenta upresident omutsha ikhononi ibengani yaphefumula ingane yethusela, kumbe le mali yelizwe ingane yethusela ingazilokhu isiwa. Kubese kuthi wafaka uminister we-finance kumbe ufaka i-cabinet lakho futhi ikhoroni kuyale ukuthi yethule kancane yenzekane layo iyazibonakalisa. Uyimagureta kwa-president Mnangagwa oyilegitimate watshaya umkhonomi wawa kancane, bathe befake i-cabinet entsha bafaka uminister entsha i-economy yawa. Akukho abantu abaningi emhlabeni jikelele abosobhizinisi athembakalayo kumbe athe xaxaxa abamkholwa uPresident Mnangagwa ukuthi angasebenza kuhle ngomkhononi, njalo ukuthi ngabe ngalethi imali yabo kwele Zimbabwe ingaba nempumela enhle ikakhulu osomabhizinisi kabamthembisa ngabo.
Esethula umbiko we-State of the Nation address namuhla, uMongameli Mnangagwa uthe uhulumende usethole imali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu amadola i-$500 million ezakwabelwa osomabhizimusi kuyonale iviki ngendlela yokubaphathisa. Inani labantu asebebulewe umkhuhlane wekholera seliqonge lafika kumachumi amathathu lanhlano i-35. Ukansela weHarare umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe uthi lanxa inani lasebefile liqhubeka liqonga umanisipala wakhe usethethe amanyathelo achiyeneyo okulwisana nalo umkhuhlane.
Umumo ukhanya sungazathi subambeka ukuthi sizame ukwehlisa kwemkhuhlane wekholera ngendlela ezitshiyetshiyeneyo. Njengesithi of Harare sithola uncedo kulaba ama-well-wishers, amankampani, kuhlanganisela layo unkulumende labanye labo abama-organization atshiyetshiyeneyo abanjengama-NGOs esisebenza labo, sihamba labo, bebona labo ukuthi kumi njani, sincedana ngendlela ezitshiyeneyo ukwenzela ukuthi sehlise, otherwise uhle uke uphele. Siyabonga unkulumende ngoba laye sengenele waphumisa naye imadlana yokuthi sincede ukuthi uhle uphele umkhuhlane lo.
Kuyini elikwenzayo lina njengomanisipala ngendaba yempompi ezithwala ingcekeza ezidubuka mihla lamalanga nje?
Sizama ukuthi sikwenze ukuthi kuphela ludubo olesikhathi eside olokuthi impompi lezi seziluphele. Alusilo dubo lwanamhlanje lokudubuka kwamapipe aphansi, ukuthi yimali eziba zilutshwane ukuthi silungisise kakuhle siqede udubo lwangkhona lokudubuka kwamapipe amasuwa lamapipe amanzi. Kodwa sesizama lathi endaweni ezitshengisa ukuthi kade zile risk enzima enkulu ebantwini ngendaba yokuthi sekuke kwaba lomkhuhlane lokuzo, sizama ukuthi lezo ndawo sizenze ukuthi amanzi akade engekho ake atholakale ukwenzela ukuthi umkhuhlane uphele. Ngoba indawo ezikangelene lomkhuhlane lo yindawo akade ziswela amanzi okwesikhathanyana okubange ukuthi umkhuhlane lo uthole indlela yokungena kuzo.
Izibi selizithwala yini ngoba abe sibona imifanekiso yezibi ezigcwele ndawana yonke nje?
Sesenze ukuthi izimota zethu ezathengwayo zike ziconcentrate kuleyo ndawo enjengeGlenview naboBudiriro ukwenzela ukuthi izibi zonke zike zikhutshwe.
Lo ngumnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe, ukansela weHarare, sixoxelaye ekhona le eHarare. Sisayo umculo kazinja ziyamluma esithi singamandebele. Singekehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Nation Address lapho athembise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Amabandla aphikisa ibandla, amalunga ebandla eliphikisayo le-MDC aphumile edale lePhalamende kusethulwa lo umbiko. Siyugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.